yabantu kunjani kanje abantu besimsikhathi bayasuka nje ngezinto ezokuthi ubani engasahlanga bhlongo bathi kanti umuntu phela vele ohlangabezwayo ezikhathini eziningi umongameli welizwe uye ithi naye izahambile njengoba uthiwe kube vele emkhuhlaneni begula akade sihlangabezwa noma abemile bamuli kumbe ngobani abakhona but amboni ukuthi kungaba yindaba esingaba yindaba yokuthi kahlangabezwanga kanjani uhlangabezwe ngamaChina lokwana yisikho lokho ayisikho
kodwa yena ukuzwa kwakho ubudlelwano babo umongameli lomsekeli wakhe bunjani
lokho yabona izinto ezinjengalezo ngabantu nje abafuna ukubona abantu be abakhuluma indaba ezingayisizo besehlukanisa abantu uthi wenza wahamba ngomkhuhlane eChina usephendukile uvice president uvice president welizwe ngokunjalo ukuthi banjani upresident kathi njengoba kathi nguvice president upresident novice president kanti vele kuyini okunye abakukhangelele abantu ngaphandle kokuthi bona badale umumo lwalo ukuthi abantu laba bazwane kanti ngezinye indlela akunjalo asithi thina ebandleni leduzane uphifa silakho khonokho ngingathi kumbe kumele abanye balakho bayakwazi khonokho ukuthi kulokungazwani umongameli lo vice president ngumuntu oyedwa lo
ungathini wena ngokuwelatshwa kwakhe kukhanya hhayi welatshiwe sibili uqinile kodwa sikhangela ukubana ezibhedlela zalapha eZimbabwe zingani zona bezingehluleka ungathini wena ukuthi kathi abantu laba abathi bona ngahulumende uyazama ukulungisisa izibhedlela kulokuthi abantu bebesiya cithi imali eningi emazweni aphethe
ngokunjalo kanti sisase ebangeni eli singathi siyalandela sisadodombela kodwa sineke sizilinganise lamazwe anjengabo China lamazwe anjengabo America lamazwe anjengabo singazilinganisa yebo sithi zizizwe ezimele kodwa thina singamazwe athuthukayo amazwe asathuthuka esingalakho ukuthi sibe lakho mhlawumbe yiko ubona abanye abantu ivili kwabanye amazwe nalathuthukile behamba besiya kubo India bebeyadinga ukwelatshwa kumazwe anjengabo India ayiwo alemtshina alamadokotela ate phecelezi ngokunjalo akumangalisi khonokho ukuthi abantu umuntu asuke ekwelinye ilizwe edinga ukwelatshwa okungcono okwedlula mhlawumbe kulelo lizwe akilo thina singamazwe athuthukayo sisakhula siye sizafika lathi khona bani asithembeleni ukuthi ngeminyaka elandelayo lathi siyabe sesenelise ukubamba imikhuhlane engaphezulu ngebanga eliphezulu nemitshini ephezulu amadokotela alobungcwethi obungaphezulu.